Umnotho welizwe ubuvele ungahambi kuhle ucuba ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 oluthiye abanye bengelamsebenzi njalo lokulungiswayo emafekitali sokukulutshwana ngenxa yemigoqo yabezempilakahle usucobodiswe yikusilela kwamandla kagetsi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi uZulu uselahlekelwe into eziningi ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Kodwa ke olinye ihlupho soluthi abantu kade sesilinazelayo indaba yamagetsi siyeza ukuthi kuthiwa phose kunsuku ezilandelayo ezilutshwana nje amagetsi azabe eseshota kakhulu. Kodwa kuyiqiniso ukuthi vele kade sikhuluma kanje siphakathi kohlupho lwamagetsi. Lapha koBulawayo insuku ngensuku ngasixoxisana lezakhamizi ezihlala kuma-different wards insuku zonke kuba le ndawo engelamagetsi uzwa kuthiwa ahambile alele engekho amanye atshone engekho akwezi indawo ayaqeda ama-2 days engekho okunye yebo kuyabe kuthinta ama-cables kodwa vele ihlupho lwamagetsi kungadumanje izulu kancane amagetsi ayanyamalala kutshengisa ukuthi vele ihlupho lwamagetsi selukhona kwezi indawo uzwa kuthiwa amagetsi akhona kodwa adim aphakamisi izitofu aphakamisi ama-fridge khonokwana kuyinto ekhathaza abantu kakhulu ngoba sikukhangela khona kwana siyabona ukuthi abantu umnotho vele ufile abantu abaningi bayazisebenza kuthi ukuthi nxa ufaka into zakho efrijini kumbe ngaba yisithebo ngoba imali kunzima ukuthi ithole eZimbabwe ungathola imali encane uthenga abantu ufake efrijini into ezonakalayo abantu basebelahlekelwa yinto zabo zonke ezenezane so iluhlupho esilalo sibile eZimbabwe kathi ukuthi hhatshi indaba yamagesi le isiphilisa nzima sakwazi ukubana abantu baqalise ngabayenga so kuzisusize ukuthi nxa kuthiwa futhi amagesi azashota kusho ukuthi lana la makampani amalithwana asazama ukudondombela ngesikhathana la azakufa ngoba nxa kungela amagesi uphila njani yazo kuthiwa hayi sacisha ngale indasa yayo lamagesi uyaquma indasa yakwanthelo ngelamagesi.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi wona amandla kagesi avele emalutshwana elizweni okokuthi ngabe umnotho uhamba kuhle kade kuza kuba kubi kakhulu.
Kwakuthi vele kunje umnotho wakhona wavele usuxiga ngoba imali zangaphandle ama-US dollars kasazuzakali umsika wakhona we-central bank emabhenki kawuphumisi imali eningi ethandwa efunwa ngosobhizinisi. Nxa ke pho amagetsi sokuthiwa khona seza kwamalutshwane kutho ukuthi vele kuzabhidliza kakhulu umumo womnotho. Kanti kungathi ngaye vele umnotho umi kahle amagetsi esilawo ayengasuzi vele akwanise ukuze asuthise i-industry lalaba abasebenzayo belungisa impahla zeZimbabwe. Hhatshi kuphambanisekile kakhulu umnotho uza kwehla imisebenzi izaswelakala le infrastructure enye yayiqondane namagetsi izabhidlizeka akumanga kuhle. Mina ngibona ngathi nxa uhulumende eqonde khona okuncedisa osobhizimisi labanye abasebenzisa amagetsi amaningi kuqakathekile ukuthi kuntshintshwe imithetho ehambelana lezimali ezomuthelo ezibhadalelwa ama-solar power. Kunjalo ngitsho ukuthi ama-excise duty, ama-tariffs, lama-rates abhadalwa yilabo aba-importer ama-solar panels, ama-inverter, ama-battery aqondalele amandla elanga. Kufanele kunikwe kumbe singathi umnyaka ukuthi abangenisa lezi impahla bengabhadala imithelo.
Sibuze uSibindi ukuthi amandla elanga awesola akusilo cebo elingaphathisa elizwe na.
Yes, isola okufanele sinanzele ukuthi asiyo into enzima kubani bekhona. Yebo kambe ama-gadgets akhona adura khona apho nxa uwadinga walethe elizweni kodwa ungavele wafake asezenza ngoba abe sesebenzisa ilanga kakhulu. So ke uhulumende nxa ngohlupho esiphakathi kwalo uhulumende sokufanele abone ukuthi njengoba ungathi useyehlile kule ndaba yamagesi kaletha amasola into eziningi isebenzisa amasola. Lokhu kuzancedisa ukuthi amakhampani esilawo khathesi aqhubeke functiona nxa kungela amagetsi. Kuzenza ukuthi lapha e-CBDA kulezi tolo ezinkulu ziqhubeke zifunctiona nxa kungela amagetsi. So kuyindlela uhulumende okufanele masinye ayenze ngoba leyo asiyo into enje. Amanye amazwe adeveloped abantu abale mali kulathi ungahamba kubo-China ngamazwaqinileyo kakhulu kwezomnotho kodwa lawo balawo amasola abawasebenzisa.
Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube uthi Ukuvalwa kwamandla kagetsi lokhu kuzabangela ukuthi osomabhizimusi bakhweze intengo yokudla lempahla.
Ukuswelakala kwamandla kagetsi lokhu kukhulunywa nguzesa kuyinto embi kakhulu ngokuba kuza kwenza ukuthi impilo yabantu ibe nzima. Bavele bathwele nzima kumanje, bathenga inkuni, bathenga iparafini, kanti ke kuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo nxa ngabe abezitolo sebesebenzisa idizili ukuba incedise ibe yiyo amandla kagesi okuthi amafriji la agcina lezi eziqandayo akwazi ukuqhubeka esebenza. Nxa sebesebenzisa idizili kusho ukuthi bazakhweza imali yalokho okuthengiswayo.
Inkampani yezesa ithi imitshina esitshise wange power station ayisebenzi ngemfanelo okubangela ukusilela kwamandla kagesi lokhu. Kodwa linkampani ithi imitshina le iyalungisiswa. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC nguChris Gande.